Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo omhlaka 9 Zibandlela 2023 muProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they've recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umeli wezengeza wesedalela eParliamente uMnumzana Job Skala. Ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba wamaviki amabili alandelayo ngoba ingezwa kuhle.
Sithi ukuvula kwezikolo kuright kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals lesikolo, into zangibona zisibela nzima. Okwamanje xa kunje so into zikhwelile, asikwanise ngemali esiyitholayo, asikwanise ukuthi siyenze into abantwana babanikele.
Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni lonke kodwa abazali abafundi nababalisi bekhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo yempahla ehlukeneyo edingakalayo. Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 variant olumemetheka ngesiqubu esikhulu ukwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa solutshiye abeZimbabwe abasebehlala kulelo lizwe bethukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza wesedalela eParliamente uMnumzana Job Skala ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kwamaviki amabili alandelayo. Amagqwetha akatshele emthethwandaba ukubana odokotela bejele labakhe bacabangela ukubana angabe iselomkhuhlane wemvukuzane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi eHarare, lapho umthethwandaba akade usizwa isinqumo kusicelo sakhe sokuba intethela izindaba zivunyelwe ukufaka ebulenjini ukuqhubeka kokuthoniswa kwakhe i-live streaming. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi odokotela bakahulumende labakaSikhala bacabangela ukuba uselomkhuhlane owemvukuzane.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they've recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umantshi Mareba Nazogofa uphe isinqumo sokuthi akudingeki ukuba udaba lukaSikhala luthoniswe lubukelwe nguzulu wonke ebulenjini. Kubika uBhamu.
The court refused to accede to the request for live streaming of proceedings. Firstly, it indicated that there is no written law that specifically authorized it to determine the issue of live streaming.
Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Siziba uthi bayadana ngendlela uSikhala aphethwe ngayo.
Le nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweni ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lile nkinga in terms of the independence of the judiciary, ngenxa yokubana u-Honorable Sikhala ngumuntu okwakufanele phiwe ibheu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu ebemncindezela.
USikhala wethesa icala lokuthothezela udlakela kwezombusazwe enyatsime kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali ngabanakekelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Omunye wabo kungumnumzana Pius Jamba Mukandi osewavuma lokuvuma icala lakhe emthethwandaba. Ubeemele eqale ukuthoniswa uSikhala ngolwesithathu kodwa amagqwetha akhe athi ulakho ukungenelisi ukuba khona emthethwandaba ngenxa yomkhuhlane osumehlele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngindondolozi Ndlovu.
Namhlanje izikolo zivuliwe elizweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bathi bakhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo yona engasafinyelelwa ngabanengi kungenxa yomumo womnotho omimanzonzo kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi abenelisanga ukubuyela ezikolo namhlanje ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuhlawulela indleko zonke zemfundo ezigoqela ama-uniform lamabhuku. Unkosikazi Mildred Sibanda isakhamuzi sakoBulawayo uthi usehlawulele ingane yakhe esikolo kodwa kalamali yokuthenga amabhuku lokunye okufuneka esikolo.
Hayi, imali ayikabikhona kathesi, but hayi list sibe siphila ukuthi sokufunakala sisiyaqeda inyanga yena kuyazokumela umntana eselamabhuku akwanileyo.
Abanye abafundi baxotshiwe namhlanje bevula ngoba bengahlawulanga ifees okuchazwe ngunkosikazi Prosperity Nyathi.
Sithi ukuvula kwezikolo kuright kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sifone ukubhadala ama-rentals lesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje nxa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana babanikele.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu uthi abafundi emaphandleni labo babhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukusilela kwababalisi.
Eqinisweni abantu kabenelisi ukuthi babhadale kakhulu nxa sikhangele emakhaya, inengalisebenzi abalamali yokuthi babhadale ezikolo, sikhangele futhi lendlala ekhona yiyo enza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathole imali zokuthi bahambise abantwana ezikolo. Uyafumana ukuthi abantwana abaningi bamile lonyaka ukuthi bahambe ezikolo bebaza kuma ngendaba zokuthi abazali babo kabenelisi ukuhamba. Nxa sikhangelwa ababalisi ikakhulu izikolo zemakhaya yizo ezisuka zibe-affected kakhulu ngoba nababalisi kumele begade besuka endaweni lapha kade bekhona, iningi likhala ngokuthi kalilamali yokuthi bahambe bayefinyelela ezikolo.
Omela ababalisi emakhaya kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Association umnumzana Themba Kuye Moyo uthi bakhangelele ukukhalala umsebenzi njengoba izikolo sezivuliwe ngoba iholo lingeneli.
Sezwa amanga amaningi uhulumende asitele wona ngokuzama ukusinikeza umholo oyiwe esiwufunayo, amanga okuthi uzabhadalela abantwana bababalisi ifizi, amanga okuthi ilizwe liyayenza iseplus. Wonke amandla amanga lawo nxa sikhangele u-2023 asinikeza intshukuntshu yokuthi uJanuwari iqala ngona silama silenhlelo esesizihlelile. January sithi bhunje, siyagcwala izitarada, siyagcwala ku-social media, siyadikitsha, sifuna i-$540.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi bakhangelele ukuvula emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa bazafunda nzima ngoba umnotho welizwe unzima kubazali abayibo ababahlawulela ezikolo.
Sinehlupho eziningi ezidlula lo mnyaka esidlula kuwo ngoba indaba ze-school fees athi sikhuluma ngazo umnyaka sozawaphela zingalungiswanga. Ngikhuluma nje i-University of Zimbabwe ilokhu isiya e-court ihambisa isikolo ngendaba zona ze-school fees, okutsho ukuthi siyaze sifike umnyaka ozawu sufikile indaba lingakalungiswa. And siyazi nje vele ukuthi wonke umnyaka oqalisayo bayakhweza i-school fees, so phezu kwale mali athi sikhala ngayo ukuthi ningi bazakhweza futhi.
Kulandela ukuma manzonzo kwezomnotho ezweni, uhulumende sethembise ukuba kuqala lonyaka uzahlawulela abafundi ezikolo eqala emaphandleni, kodwa iningi lithi alimethembi uhulumende ngoba eceleni esehluleka ukuholisa abantu iholo elenelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lwezemithethandaba luqalisile umsebenzi walonyaka namhlanje. umahlulo omkhulu uJustice Luke Malava uthi nanxa uzolo ikhonona ngokuthi imithetho ndaba kayenzi lutho ngendaba zenkohlakalo bona bahlezi besebenza katalala ngokwenza konke okusemandleni abo ukuba bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo bajeziswe kanzima. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umalaba uqhubeke esithi amadale asebenza ezimele engelabo ezombusazwe abawatshelayo okokwenza kodwa wasola amagqwetha atshona echothoza imithethwandaba lapho engathokozi ngezinqumo eziphuma kiyo. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi okungenza imithethwandaba ukulwisana lenkohlakalo. Umnumzana Nkosikhona Ncube ngomunye olo mcabango onje.
AmaNgisi athi justice delayed is justice denied. Lokho kusho ukuthi ukuthethwa kwamacala kungekela ukuthatha indawo ngesikhathi esesiphangephange akushananga lokuthi akuthethwanga lelo cala. Ngokubona kwami ukuphuza kokuthethwa kwamacala amayelana leze corruption akushiyananga njalo lokuthi la macala kathethwa in the first place. Singananzelela silama high profile cases eZimbabwe la.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Herbert Mpofu othi kumele abantu bancedisane lemithethwandaba ukulwisana nenkohlakalo.
Besicela ukuthi amakhothi enze ngesikhaphakhapha kumbe ngokuphangisa into indaba ezi hlanganisela into ze-corruption. Besicela ukuthi bezame ukulwisa sibili i-corruption ngoba i-corruption yiyo ebulala ilizwe lethu. Ilizwe lethu lehlule ukuphumelela ngokuya phambili ngendaba zabantu abalobudlelwane njalo abagreedy abafuna ukudla bodwa. So sicela ukuthi bephangise ngendaba ze-corruption, bephangise ukubopha abantu njalo bengayenzi i-catch and release, bengabopha babophile.
Umalaba uqhubeke esithi njengoba ilizwe libhekane lokhetho lonyaka kuqakathekile ukuthi amabandla ezombusazwe alandele yonke imithetho yokulondoloza ukuthula elizweni. Uqhubeke ethi ukulandela komthetho yikho kuphela okungavimba udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze lwenziwe kulokuzinza elizweni njalo lube ngolukhululekileyo. Ngimene 27 ngiseHarare, ngindondolozi Ndlovu.
Bathi uthele abantu eZimbabwe kulandela ukutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshengelwa ukubana ngabebandla leZANU PF. Ibandla elibusayo lona lithi kalazi lutho ngabatshayi abantu abambalwa eMrewa abatholakale besemhlanganweni webandla leCCC. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Bazonde baganuni wabo abakumabandla aphikisayo abathi ukutshaywa kwamalunga e-CCC uveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Kubandla le-MTCT uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kalandeli imithetho yelizwe.
Into yokuthi kulabantu abatshaywayo eZimbabwe abantu baze babe lezibindi zokuthi lokho bakwenze befake kuvideo ngamafoni abo kuyatshengisela nje ukuthi ilizwe lakithi lisengozini yokuphunyuka ezandleni zomthetho kugcine nje sokusemahlangeni kusenziwa nguhulumende okhona ongayiphi izijeziso ezeneleyo ebantwini abenza into ezinjalo. Kodwa sibona ke abanye bebotshwa behlala isikhathi eside bengazange bathonisiswe, bengazange benze into efana nalale nje engekho ngitsho eduze kwakulokhu esikubonayo. Okokuthi ke labo bantu abatshaywayo ngabantu bezombangazwe abepolitics abamabandla aphikisa uhulumende khona kwenza lokho kukhweze kakhulu engathi ukudana kumbe ukungahlaliseki kwabantu.
Udube uthi kuzaxhozela okumangalisayo eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Siyakhona kuntando kayiphikiswa, sibuyela emuva lapho esavela khona ngesikhathi sikaMgabe. Siyabuyela nje singagcina sesiyefika la kubo Gugurawundi, la kubo Karikai, la kuphi ebesicabanga ukuthi sesidlule, ebesisizwa ngohulumende nalokho khona sithi Second Republic ichiyene kakhulu kulaloko kade kukhona kodwa hayi lokho kwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi lapho esiya khona yilapho esivela khona akula mehluko kusayi ibandla linye libusayo kusalisiko linye kusayindlela nje yokubusa eyokuthi umuntu uyafaka uswazi nxa kuyikuthi kavumi lokho abakuchoyo
lokho kusekelwa ngumnumzana Evangelina Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Udlame silubona elizweni lonke luqondiswe kwabe opposition lulenjongo yokuvimbela abantu ukuthi bakhethe bekhululekile ngokhetho luka 2023. Ngakho ke ukhetho luka 2023 asoze lube lukhetho olukhululekileyo ngokuba lonke ukhetho lapho okusetshenziswa khona izinto ezingekho emthethweni kunye nokwesabisa lokutshaya abantu lezinto ezinjalo alukhululekanga lubi ngolukhululekileyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu beZimbabwe lo mhlaba wonke jikelele ungasoli nje kuphela kodwa uthathe izinqumo eziqinileyo ukuthi kuvinjelwe udlame phakathi kwelizwe ikakhulu siya ku 2023 election kubuye njalo laba abakhangele ngomthetho kunye labezekhi babona ukuthi labo abenza udlame bayajeziswa ngendlela enkulu kakhulu
kodwa abakubandla lezano PF party abazilutho ngabantu abajayeka buhlungu amalunga SCC omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule okubandlaleli
izano PF yona njengebandlela lelo ukukhulula ilizwe leli kambe ingazi recorder abantu bengazi recorder bechaya abantu kanti pho nxa kungeyibo bezano PF akazi recorder bese benika iopposition pho babe ngabantu bezano PF bonabo khona njalo abe SCC nxa kade bezi recorder bebe recorder njani bona bechaywa asikuxwayisiseni sikukhangeleni ukuthi kanti vele khona silo kuyinto lokhu kule khanda lomsila yini mina umkhanda lomsila wakho angiwuboni kodwa ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi kule sokuvamile ukuthi nxa kusiya kuzayenza i-review yama sanctions ezidera ngale e-America kube lezinto ezinjengaze nezenzakalayo eziveza ukuthi abantu bangcolisa ibandla lezano PF kuba khona kakhulu sikubonile ngesikhathi esidlulileyo indaba ezinye ezinjengazabo magumbeyi lokunye okwenzakeleyo sikwaziyo sukonke ukuthi amapholisa ayiyo akade ekhangele ukuthi umsebenzi lo uyenzakala wenzakala njani yikho engithi mina nxa ngikhangela kumele sikucubungulisise kakhulu Gibbs sibe lo mqondo ojulileyo kakhulu nxa sikukhangela kuyinto lokhu ukuthi mhlawumbe kunesandla sokuganga phakathi ngoba nxa usithi wena umuntu kade chaywa wakade rekoda mbani umuyi umuntu kade chaywa hayi mina ndilo so ngithe ngukhangela ngakubona ukuthi hayi mhlawumbe inxeye mhlawumbe kulokunye asinikeni amapholisa ithuba lokuthi baphenye udaba lolo baphume lakho abaphuma lakho amapholisa kayenza umsebenzi wawo baphume lento eqondileyo mhlawumbe kungasincedisa ukuthi kusilamulele emumeni nalowo khona ngoba nxa sokusiba isikhathi sokulanda isikhathi sokhetho lapho esinjengasenesi labo kuvela khona izinto ezinjengazenezi
loba bephika abakubandla lezano PF iningi labaphikisayo bathi konke lokho kuveza ukuba uhulumende kamnakagwa ufana xathu nokwamuyi uRobert Mugabe bathi amalunga ebandla lezano PF kawavumi ukuba akahlameza uZulu loba engabanjwa xhaka ekwenza ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umsakazo we-SABC News ubika ubana kulezidumbu ezithobaminembili zabemba okungekho emthethweni ngemva kwezitholakale ngemva kwengozi yokudilikelwa komunye umgodi owemba i-chrome e-Dryhoek esigabeni seLimpopo kwele-South Africa. Abanye balabo abafileyo babikwa beyizizalwane ezeZimbabwe. Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni kwele Mexico emhlanganeni owe North America Leaders Summit okhangelelwe kungenwa ngusowabo Andres Manuel Lopez Obrador wele Mexico lenhloko kahulumende ele Canada umnumzana Justin Trudeau. Lo mhlangano okhangelelwe ukuphatha indaba ezokuguquka komkhathi ukusebenzelana kwezomnotho kanye lokuvimba imisebenzi yokuchaphiswa kwezidakamizwa emingceleni. Umongameli Macky Sall wele Senegal wethekelele lapho kwenzakale ingozi yebulele yabantu phose amashumi amane 39 kwalimala abedlula ikhulu eyokungqikilana kumabhasi amabili ngenkabazo yalelo lizwe. Uhulumende wazise ngohlelo lwensuku ezintathu zokulila abafileyo kulingozi. Uhlobo olutsha ole COVID-19 variant olumemetheke ngesiqubu esikhulu okwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa selutshiye abeZimbabwe bethukile besesabela ukuvalwa kwamabhizimusi okungatshabalalisa imisebenzi yabo lenhlelo zokuziphilisa abaselelazo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko owethulwe kukhasi leTwitter inhloko yenhlanganiso yeStellenbosch University Network for Genomic Surveillance in South Africa, umnumzana Tulio D. Oliveira, iXBB.1.5 variant ememetheka okwelangabi isingenile eMzansi. Umnumzana Oliveira uthe itholakala egazini abalihlole mhlaka 27 Mpalakazi. Ngokutsho kwenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, iXXBB.1.5 luhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka okwedlule yonke imihlobo esike yabakhona. Okwakhathesi akukabi khona umehluko omkhulu osuthe wabonakala phakathi kwemikhuhlane lezimva ezibangelwa yi-XBB.1.5 xa kuqathaniswa lezinye ezibekhona. Lesi simemezelo sesichiye ukukhathazeka kuningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa abasanda kubuyela emisebenzini bevele ekhaya lapho abadle khona ikhisimusi lomnyaka omutsha lesihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbezi uthi besabela ukuthi nxa kungabuye kuvalwe uhamba lamabhizimusi imisetshenzana asebeselelayo izaphela du.
Kuzoba nzima ebantwini ngoba sibe sesingani sibanconywana sesihluma kancane imisebenzi ngathi bisingani iyavula eminye kodwa masokunje sokuzoyenza again ukuthi abantu sibe ne kube nalezi zinto zokuthi eminye imisebenzi kuyavalwa kuyenzwani abantu simise imisebenzi.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khuleka Ntube.
Kuyethusa kakhulu lokho esikuzwayo ngoba yes besidlulile ngesikhathi but ngokuphila besingakadluli ngoba umonakalo ubemningi kakhulu odaleke ngale COVID edlulile. So kulokhu nxa kusabuya eyinyanga phezu kwayo ukuthi ukuphila kuyaba lukhuni kakhulu ngoba amakhampani amaningi avalile ngalo mkhuhlane wokuqala, imisebenzi eminingi yabaphelela abantu. So uma kusiza okunye okungaphezu kwalokho usho ukuthi i-damage yakho liba nkulu kakhulu.
Abanye bathi njengoba iningi labeZimbabwe kungabantu abasebenzayo ikakhulu abathengisa ezidaladeni lemisikeni bangathola amagabha avuzayo nxa kungethulwa imigoqo eyabakhona ngo-2020. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kule South Africa selugxwayise abangakahlaba amajekiseni okuvikela i-corona ukuthi benze njalo ngesikhathi kusadingisiswa okuningi ngegciwane le-XBB.1.5. Isiphathamandla senhlanganiso ye-South African Medical Association uDokotela Mvuyisi Mzukwa uthi okwakhathesi akukho okufuze kwethuse umphakathi ngalolu hlobo lwe-COVID-19.
We just have to be cautious. As far as we know,
esingakwenza kuphela ukuthi siqaphele sizivikele ngoba uzolwazi baphakathi kokucwaninga ngaleli gciwane. Okuthebisayo ukuthi abikabi nembali yokulalisa abantu abaningi ezibhedlela.
Ngesikhathi kuhlasela i-coronavirus ngo-2020, iningi lezalwane zeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha lokuthengisa ezitaladeni balahlekelwa imisebenzi njengoba konke kwavalwa impilo yamakhwinelele. Kodwa ke kusukela kwesulwe yonke imigoqo yokwenqabela i-coronavirus ekuqaleni komnyaka ophelileyo, iningi lemisebenzi ibisihlumile njalo. Okwakhathesi i-XBB.1.5 isitholakala emazweni angama-28. Ministry 7, Johannesburg, South Africa, Nimutuso, Kumalo.
Kunjalo nje sikhuluma mfundo solwayo ngwenya. Ingcwethi kwezempilakahle uthi abantu beZimbabwe kumele baqaphele umkhakha omutsha lo owe-COVID-19 obizwayo ngokuthi i-XBB.1.5 omemetheka okwedlula yonke imikhakha. Ungwenya uthi umkhakha lo ulakho ukubulala abantu abangazivikelanga kugciwane leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi baningi abangalahlekelwa ngumphefumulo nxa bengayekela ukugqoka amamask.
Lapha senginanzelela ukuthi abantu abasagqoki ama-face mask. Uhulumende kazange etsho ukuthi abantu bengasagqoki ama-face mask. Wayethe kulezi ndawo lapho kumele abantu bagqoke ama-face mask. Manje abantu sebasebayekile, abaningi abasagqoki ama-face mask. Sithi siyakhangela njalo emhlabeni jikelele. So ubhubhane lolo lwe-coronavirus sole mikhakha emitsha sebekhuluma ngabo XBB15 abakhanya bemikhakha emibi kakhulu enjalo enamathela abantu ngesikhathi esilutshwana okuthi nxa bengafika endaweni enjengalezi lapho engihlala khona mina lapha abantu laba engibabonayo umkhakha lo ungahamba kakhulu ulimaza abantu abaningi yikho ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi hhayi bantu bakithi i-coronavirus ayizange vele ihambe abaningi thina silahla ngama-face mask lokhu siwagqoka njalo silalela sibona izinto ezenzakalayo kwamanye amazwe lathi asihlali one ndawo sihlala e-village okuthiwa i-global village indizamtshina zihamba kangaka zele emazweni wona lawo esibonayo abantu bephela kangaka yikho nxa singananzelelanga ngibona ukuthi sizalimala kakhulu ngoba ibhubhane leli alusabuyi njengebhubhane lakudala esilijayeleyo selibuya ngezinye iindlela zingenela kwezinye izitho zomzimba ezingasomala namaphapho kuphela.
Pho manje kumele kwenziweni babangwenya njengoba sibona ukuthi liyamemetheka igciwane leli?
Ngiyakhala kakhulu ukuthi abantu bakithi sibaxwayise kakhulu ngobhubhane lolu osele mkhakha emibi kangaka ukuthi nxa singaqhubekela phambili sihamba njengani kakula ntembi kangaka emhlabeni. Impilo imphefumulo yethu ingatshabalala kakhulu ngesikhathi esilutshwana yikho kumele sixwayisane sinanzelele siya phambili bantu bakithi mahlabezulu singaze salahla impilakahle iqakathekile yikho kade ngifuna ukutsho ukuthi ama-face mask laka abantu kabagqoke. Ama-face mask ayavikela ukuthi lanxa umuntu ekuphefumulela engaze wakuphefumulela ubhubhane oluningi oluza kungena emaphathini nxa kungangena ubhubhane oluncane umzimba wakho lawo ungazama ukuba lethuba lokuthi ulwe lebhubhane lele lemkhakha leyi pho nxa vele uzasela uhambe ungafakanga i-face mask kukhanya hhayi lokhu kubi kakhulu mahlabezulu.
Lo-ke ngusicamfundo solwayo Ngwenya, ingcweti kwezempilakahle uxokelo Gibbs Dube ewoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lelalele umsakazo we-Studio 7. Osakaza use Washington DC. Kulive talk namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali, ababalisi, labafundi ekuvulweni kwezikolo namhlanje. Jovana Skatsesi elile uthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umeli wezengeza wesedalela ephalamende uMnumzana Job Sikala ubiwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kumaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle. Lamhlanje izikolo zivuliwe ezweni kodwa abazali abafundi labo babalesi bekhathazekile ngesimo esisezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayoibonga
ngokulalela kwenu.
Ngiyithuma
elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri.